esizweni ephume emphethwandaba ayihambelani ne-evidence esifake emphethwandaba. Ngihambe emphethwandaba ngithethe ama-original invoice lawana athunyelwa ezindlini ekupheleni kwenyanga. Ngithethe i-original invoice etshengisa ukuthi anginasisebenzi. Ngihambe njalo ngithethe i-receipt imali engayibhadala mhlaka 8 October. That was about 7 days before the sitting of the nomination call. Ngabatshengisa ngabatshela ukuthi yiwo ama-document aphuma phakathi kanye kanti kodwa yena umantshi wasebona kufanele ukuthi anike i-decision engakhangeli i-evidence engangiyifake phambi kwayo. So angisithiseki njalo angilasibeni.
Wona umkhankaso wenu uqhubeka njani? Abantu bayalemukela yini esigabeni abaka ward 1?
Ukuphumelela siyaphumelela, it's obvious dadewethu ukuthi siyaphumelela. Sikhangelele ukuthi i-Supreme Court izakhangela i-evidence ezafakwa phambi kwayo. Lapha-ke bekungani kulesinye isandla esingekho right ade sifuqa into leyo ukuthi ihambe ngendlela ehambe ngayo. Abantu ku-ward 1 vele angithandabuzi ngani ngoba ngawina ngemajini e-4 75% kumnyaka odlileyo. So angiladawu ukuthi i-community iyasekela imisebenzi yami.
Liqiniso yini ukuthi uMnumzana Chamisa uyawusekela umkhankaso wakho?
Okusalayo my sister yikuthi ngingumlandeli kaNelson Chamisa. UNelson Chamisa silandela uNelson Chamisa the vision, Nelson Chamisa the leadership, Nelson Chamisa the principles. So yes, ngingumlandeli wakhe and lapha ngithandabuzi ngiclear ngakho and nguye umongameli othungamela i-movement yama-citizens in Zimbabwe.